ubhubha wabukande buka Prince Philip kuyinto njengoba sisazi ukuthi ukuthona kwabantu abakho royal family kuba lombandela thize noma ngithi kuba le kuba le effect ethile emphakathini ikakhulukazi kiwo bona laba abe family ka Queen kodwa ke abanye abantu nje phandle nje abanye abantu abaningi abantu baziphilela impilo yabo ngokufanayo njengasuku zonke sokusiba khona ngale khona ngale London esidikidikini lapho kusuka khona kube ukuthi eparking Palas ilapho kusuka khona kube sesifa lokutshengisela okunengi okutshengisela ukuthi abantu balahlekelwe ngumuntu obekade bemhlonipha.
Bakhona abathi uPrince Philip ube yindoda elobandlululo ikakhulu ngomhlobo. Kukhona yini wena okwaziyo ngalolu daba?
UPrince Philip ube yindoda ebengathi akakuthandisisi kahlehlehle ngoba singakhohlwa njalo ukuthi labo abantu umuntu omdala owazalwa ngalezi nsuku lapho kwakusa abakhula bekhula ngesikhathi soncindezelo lwabantu abamnyama ukuthi abantu abamnyama babengakhangelelwa ezingeni elihle okungawuthi kuye kwavusa umsindo omkhulu kakhulu indlela ayiyo yona le ndlela kade ziphatha ngayo kakhulukazi kumalukazana wakhe laphana unkosikazi kaHarry okungawukuthi kwaze kwagcina into yakhona ihlupha kakhulu kwagcina sibona noma sebeyikhuluma lakumabona kude ukuthi lapho kwasukela khona uhlupho khonapho ukuthi wacabanga ukuthi ngokuphatheka kwakhe ngesikhathi sesibhedlela umalukazana wake wathi hambe siyakhona ngale watshengiselwa kamhlophe nje ukuthi bayamcwasa ngokubala njalo bazela ukuthi akasoze abe le mfihlo yokuthi afihle ukuthi ukuthi uphathekile kwabe lesigameko eziningi kakhulu esasizibona senziwa nguye uPrince Philip lapha nokutshengisela khona ukuthi abantu abomunye umhlobo akabathandisisi kahle utshengisela ukucwasana ngokubala okusegcekeni.